Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lebuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 16 kumpandula 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
We are taking this matter very seriously and we condemn any legal acts by whosoever with the revulsion that it deserves.
Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukuthunjwa komkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi. Besithi ulakho ukunyamalala kokuphela njengomnumzana iTaitsa Mara. Uhulumende uthi laye ukhathazekile.
Kulosizi mfowethu ngoba isikhathi lesesikiso nxa umuntu ebezele labantwana selikhangele abantwana kakhulu ukuthi ukuzalwa kwabo benze abalungiselelo kube smooth umuntu ayebekwa.
Isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe sizahanjiswa emzini wakhe koZwimba namuhla ukuyakupha izihlobo loZulu wakuleyo ndawo ithuba lokumvalelisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwela amalungelo oluntu kanye loZulu weZimbabwe jikelele sebesole kakhulu ukuthunjwa kosaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association. UDokotela Peter Magombeyi besithi impilo yakhe ingaba isengozini enkulu. UDokotela Magombeyi uthunje ngabantu abathathu abahlomileyo endlini yakhe eseBudiriro eHarare ngomgqibelo. Lanamhla lokhu akwaziwa ukuthi ungaphi lokuthi uthethwe ngobani. Abanye bathi uMagombeyi ulakho ukunyamalala sakudlala njengomnumzana iTaitsa Mara yena othunjwe ngomnyaka ka-2015. Ibandla le-MDC lithi uhulumende kumele aphange amthole. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo laye usole isehlakalo lesi wathi sebecele abezomvikela ukuthi bamdinge uMagombeyi. Asizweni amazwi kamoyo.
My ministry is concerned about the welfare, safety and well-being of all its cutters. We are taking this matter very seriously and we condemn any legal acts.
Ugatsha lwezempilakahle lukhathazekile kakhulu ngenhlala kahle yezisebenzi zalo zonke. Udaba lolu lusiphethe kabi. Siyakusola okwenzakale kuMagombeyi kungakhathalekile ukuthi kwenziwe ngubani. Kwezinye izisebenzi ngithi nxa bekhona abalolwazi ngodaba lolu, izani phambili lazise amapholisa ukuthi kwini okwenzakeleyo.
La ungamazwi kamphathintambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko lona luthi abezomvikela sebeqalisile uphenyo lwabo. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi ezCTU umnumzana Jafet Moyo uthi uhulumende ukhanya engazimiselanga ukuqeda ukuthunjwa kwabantu osokuyinsakavukela.
Kuyesabisa kuzisebenzi esikuzwayo ukuthi omunye wamadokotela kabonakali. Kuyesabisa ngendlela yokuthi ngumuntu okade ekhuluma emelele abanye bezisebenzi, ekhuluma ngendaba yelungelo lezisebenzi, ekhuluma ngendaba yokuthi izisebenzi kufanele zengezeleleke imali abayikholayo. Indaba ye-ma-conditions of employment ke ikhangelwe ukuze phela benike abantu kungaba yizigulane isevisi ekwanileyo. Kodwa ke akusimangalisi phela ngokuthi asiwo wakuqala ke umuntu esibona eZimbabwe nje enyamalale bakhona asebenyamalale baze batholakala ngemva kwezinyanga abanye banyamalala kukuphela abazange befumaniswe ukuthi bangaphi inkinga esilayo yelizweni lakithi yikho nje abaningi sisithi umbuso esilawo awutshintshanga awuthiyananga ke lo mbuso kaMgabe ngokuthi iqale ukubona lokho ngemva ngesikhathi sikaMgabe sibona ke lalabo abakhona okwamanje baqhubekela phambili besenza into efana nayo.
Kodwa ke uhulumende uthi yena laye ukhathazekile ngalokho okwenzakeleyo njalo usedinga adingisisa ukuthi kuhambe njani.
Likhangele ke baba inamba ezisetshenzisiweyo ekuqaleni mela ama messages benethusela yizo inamba ezasetshenziswa bethumela mina ama messages yizinamba esanika amapolisa ukuthi lezi namba yizinamba ezisetshenziswayo ekuthuseleni abantu. Singathi uhulumende uyehluleka ukuba kwazi ukuthi ubani phakathi kwelizwe osebenzisa inamba ze-econet njengoba sikwazi sokokuthi inamba ziyarejesta. Singathi uhulumende uyehluleka yini ukutracker abekwazi ukuthi lo muntu osebenzisa lezi namba ngubani, ngoba phela lo muntu umuntu uyenalo umuntu onguye omthetheyo, nguye umuntu kade emethusela, nguye umuntu owasethuselayo, ubasithumela inhlamvu, ubasibhalela izincwadi. Uhulumende ngokwakhe ngokubona kwethu sibone ngani nje uhulumende cha ngomunye uyakwazi ukuthi udokotela lo ukuphi.
Umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Kumalanga asanda kwedlula uMagombeyi ubehlala ethola imbiko yokumethusela kumakhala ekhukhwini phezu kokukhalala umsebenzi kwabodokotela okuqhubekayo. Yikho abaningi benakanela ukuthi uthunjwe ngabantu bakahulumende. Kobulawayo khona kubikwa kulabanye asebebalekile ezindlini zabo ngoba belandelwa ngabantu abangaziwayo abakhanya belenjongo yokubathumba. Omunye wabantu laba ngumnumzana Josephat Mzaxangulube, yena owancedisa kukhetho lwamalunga edalele ephalamende ezimele kukhetho olwedluleyo. Kesizwe exoxa njalo lo Chris Gande we Studio 7.
Into enziwa ngulo hulumende okhona ongakwanisi ukuthi alungise inhlupho zabantu, kodwa nokuthi ukuthi abethusele abantu ngenhlupho abakizo bangakwanisi ukuthi bamele amalungelo abo, bamele into yabo nxa kuloluthulu bahluphayo. Sikubonile kwenzakele kithi esiziyindawo endlini kaGoodson, bafike bakwathulwa khona, bamthwala bahamba laye ebusuku ngomgqibelo. I-MDC fuze i-demonstrate ngemandi, bembuza ukuthi omza cabanga bebuza mina, ngoba mina bangazi ukuthi mina vele amalungelo abantu ngiyamela, njalo bebayebekwazi ukuthi abafuna ukuthi baphanjanise lokhu kudla bakudla, ngoba la uhulumende vele yena isikhangelela okwayo yodwa, ayilandaba labantu. Banga esizinda ngale sebengene ezindlini ezinenkonya kulo mfana kuthiwa nguNyasha, lo munye kuthiwa ngu-P P, badobha bajikela egangeni ebusuku. So khona into ethengisela ukuthi uhulumende okhona bafuna abantu bakhuluma inhlupho abalazo, ufuna abantu bathi bathule kuphela into ezizonke eziqhubeke yena ezokuzela. Sibone la ku-deputy mayor lo uKambarani naye bamdobhile ekuhlanganeni kwami laye, ube ntshile ukuthi lebuza ukuthi mina ngingaphi, ngoba bayandinga, ngoba ngemva kokwenza lokho osokwenzaka lami ngasuka esizinde lapha engihlala khona endlini. Ngibale ngisithi nje umdacathi njengobana ihulumende le isila mazini siluma abantu isidlela yona abantu. So khonokho lami ngiyakwazi ukuthi vele siyazwa kulabanye abasitshelayo ukuthi vele kunjenje kunje sihlala evalweni, ngoba batsho ukuthi kuthiwa kule mhlangano emiyenziwa yarali kwathiwa ifuze babulale abantu bonke abasemathibeleni abahlupha, especially kobuba yabanjengathi okutshengisela ukuthi thina besithi gugurawundi yaphela, kathi khani sokulogugurawundi number two.
Manje sikhuluma nje sizwa kuthiwa awusahlali endlini, usucatshile, kuhamba njani?
Ye vele ngicatshile kangikwendlini, ngoba endlini babuye ebusuku bebebiya befake izimoto lezizondinga. Into leyi yenzakala ngabantu be-military intelligence, i-military abasuke yarare babe kuhamba bele mbogo le mali phela futhi babe thule izimali ama US dollars babhathelwa ama US dollars izwe la mali asilagezi akuyinje nje sikhuluma kulagezi amagezi asuka ngo-4 ephelwa ngo-11 but imali yokubhadala abantu ababulala abantu balayo ngoba bafuna umbuso wakuqhuke usuya phambili benyengezela abantu abantu bekuthi ukuthi bakhulume babulelela abazamuzanzanamele amalungelo abantu nyangana lowo dokotela odwetshiweyo ujesu ube ngomunye womuntu abakhalayo ukuthi okusikuthola akwenelisi njengoba sikhuluma namhlanje i-$100 nawuyitshintsha ku-black kumakethi emnyama isiku 1600 then bona bahola malini ayithingi lutho imali eholwa ngabantu.
Umnumzana Josphat Mzacangulube ngophatheke kwezombusazwe ezimele ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 esendaweni engaziwayo lapho athi ucathe khona. Isidumbu sikamnumzana Robert Mkabe sizohanjiswa emzini wakhe kozwimba namuhla uya kupha isihlobo zakhe lozulu wakuleyo ndawo ithuba lokumvalelisa. Isidumbu lesi besimele sihanjiswe kozwimba izolo kodwa akusenzakalanga lokhu ngoba umfelokazi kaMkabe uGrace ubengezwa kuhle. Umgabe ubhubhele kwele Singapore mhla ka-6 kulinyanga njalo umdeni wakhe uthi uzabekwa ngenyanga elandelayo ngoba esakhelwa ithuna eHeroes Acre. Udaba lokubekwa kwakhe ludale ukufuthelana okukhulu phakathi kwemuli yakhe lohulumende. Umteni kaMgabe ubufuna abekwe emzini wakhe kodwa uhulumende ubengavumelani lwakho lokhu esithi kumele abekwe emathuneni amaqhawe eHeroes Acre. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Kulosizi mfowethu ngoba isikhathi lesesikiso nxa umuntu ebezelela abantwana selikhangelele abantwana kakhulu ukuthi umzali wabo benze abalungiselelo kube smooth umuntu ayibekwa. Kodwa-ke ngendlela esikubona ngayo kokhulu uMgabe ngale kukhanya ngani hhayi kusazokuba kubi ngoba into yakhona kayisaqedisiseka ukuthi okuyikho yikuphi ngoba esikuthola ebulenjini lapha angezeke sine ngakho. Kodwa-ke okusala esikuzwayo yokuthi bekumele ukuthi isidumbu sakhe siye kibo kozwimba siyelala khona. Kanti-ke njalo sasizwe kuthiwa uzangcwatshwa khona kozwimba. Sesisizwa ngapha umzukulu liyo esithi yena hayi uzangcwatshwa eHeroes Acre after 30 days akusaqedakali okwinto kwakhona.
Kulwelwani kahle kahle lapha baba Magonya?
Ukhumbule Nkomo ukuthi sikhuluma nje kunje uJoshua Nkomo ulele khona-ke eziphaleni zakomgabe. Sikhuluma nje kunje maningi amaqhawa kithi agoqele labosidi Malunga abalele khona-ke eziphaleni zakomgabe eHeroes Acre leyo. Isimanga esikhona ukuthi yena umnikazi wayo iHeroes Acre uma ibumba nqabe kuqinisekile ukuthi ube wathi yena akafuni ukuyabekwa khona njalo kumele ukuthi kungabi lesikhathi sokuthi uGrace angabi duze kwe-coffin yakhe lesidumbu sakhe. Khonokho kodwa kusitshengisela sobani ukuthi kukhona ukuganga okuthile abakwenzayo ngezitho zabantu abafileyo. Ngileqinisa lokuthi nxa abantu bekunanzelela ngileqinisa lokuthi bayachwama ikhona indlela abachwama ngayo ngezidumbu zabantu bona babafayo besiye Heroes Acre. Laye kumgabo usefile ubengafuna ukuthi umnanga guide ayechwama ngaye ngoba uyakwazi ukuthi kukhona abakwenzayo kulezo zidumbu yindlela engikubona ngayo.
Ngezinye indlela uthi kulesintu phakathi lapha
kusobala sibili ukuthi isintu sikhona sibili njalo angeke besibalekile ngoba vele angithi yiso abaphila ngaso kodwa nxa besiye emphakathini babe bezitshela ukuthi bona bangabantu abakholwa ukholo lwesikristu kodwa kuyazakala nje ukuthi ngabantu abaphila ngesintu.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Sikhangele okusemaphephandabeni. Iphepha ndaba leChronicle lithi oke wabanga umphathi nhlambo wezemidlalo umnumzana Makhosini Hlongwane uzalahlekelwa impahla ezathengiswa isithunya somthethwani laba emizameni yokuthola imali ayikweleta ebhanga engange $36,000. Iphepha ndaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzavula idale lephalamende mhlaka 1 ngenyanga ezayo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi beStudio 7 salibonani ngomsebenzi eliwuphetheyo. Iphethe umsebenzi omuhle, umsebenzi otshengisa inhlupho zonke lobuhle bonke okuleli lizwe, bonke abakhathazekileyo labaphila kakuhle. Ngithanda ukubana ke ngikhulume ngodokotela Peter Magombeyi. Singizwa ubuhlungu kakhulu ngalo umbuso wakuleli ilizwe, umbuso wezano PF. Umbuso wezano PF awulanihloni njalo kawuhloniphi. Abantu babhizi bayakhala ngokufa kwalo owengu-president uRobert Mugabe. Kodwa bona babhizi basebenza into ezingasebenzi, into ezimbi, okambe bethumba abanye abantu. Bathi abantu benzeni, senzeni kuleli lizwe. Ukhona yini ongayavuma ukusebenzela amanga, ukusebenzela ize neze, lathi esingasebenziyo uma siya ezibhedlela akula lutho esilutholayo aselatshwa, ngoba akula mithi, akula nto amadokotela amangayichaza bethi yinto elungileyo. Ayi, ikhulumende ayike ihloniphe, ikhulumende kayike nazelele umkhuba, ukuthi umkhuba mubi, ikhulumende wezono PF mubi. Nangabuza sithole izinzima. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7, nguSamuel Ndlovu lapha eJohannesburg. Abencela kuPaula ngendaba yasekhaya eZimbabwe. Ekhaya kunzima, kunzima kakhulu. The way government isekhona manje ifana nayena leyo yokuqala ebekade ingeka mgama vele. Kodwa ke manje ngathi sekusiba wethu, ngoba ngathi abantu uMnangagwa nayo ngathi bamthatha kancane, angazi mhlawumbe kumbeni kusazotshintsha phambili. Kodwa ke bembona sengathi kunzima kakhulu nokuba nzima kusazoba khona. Bengilesicelo eMandebeleni, esayidini lethu eMandebeleni, ukuthi bazimele bodwa, bayekele emasayidini abanye abantu entshonalanga. Bona baze ngapha kwelethu isayidi nakomthwakazi. Benginimema Mandebele wonke ngamuntu wasezindebeleni, bonke abogawule nabochuma bona ngabo benginimema ukuthi nize ekhaya ngapha komthwakazi. Kungcono ukuthi nizozama ningapha, futhi uma kuphumelela kithi kube singajabula sonke ningapha esayidini laMandebele. Ngiyabonga.
Alo abantu beStudio 7, linjani lonke, yazi livusele inhlanhla ngomsebenzi elenza phambili ngomsebenzi. Kodwa silokudana thina ukuthi yalivula ama-audio ethu, asazi ukuthi likhetha kanjani, asazi kulapho. Sayefuna ukuphawula ngokwenzakala sekhaya, kodwa livala abanye awethu sezenze sesilabo 3 months lokhu esifaka bhathi lingawavuli. Sicina livula ama-audio ethu ngoba liyasidanisa nxa lingavuli ama-audio ethu. Bendithanda ukuphawula ngokamgaka, kanti usavekelweni, usavekelweni into ayivekelweyo, uvekelweni, kahambe lahlwa le nto isefile, usagcinelweni into ayigcineleyo. Kambe lahlwa le, kwelokhu udlalisa imali, kudlalisa imali xa uyakhela indlu, uyakhela indlu bani? Anti sekufela kugijula igodi kuphela ahambe lahlwa le, ukudlalisa imali yelizwe khonoko. Ukhuza lo Mnangagwa lalokhu ethumba abantu, ethumba abantu, uzamfica la ngelinye ilanga. Ngiyabonga ukungena ehlelweni, sicala ivula ama-audit one beStudio 7. Ngiyabonga.
Livuka njani basakazi beStudio 7? Ngathi mna ndikera ngembuzo umgabe lo ukuthi athi bamgcineke, ngathi bangamfakela obuzeni. Abangcwabi njengakho kumele ngcwatshe egangeni, ukuthi ke ngcwatshe ngakho ngokwabo lokhu. Abese beqeda imali, imali zelizwe, imali zegovernment, waziqede zisagula, kathi esilokhu eziqeda ngoba sefile. Mna ngagwaladi la uyenzani lokhu.
bonani basakazi baka Studio 7 lani lonke uzulu weZimbabwe jikelele. Ye okhulumayo ngamuntu ube sendaweni yaseSouth Africa, thanda ukukhuluma okusenhliziyweni yakho ngendaba yokushona kuka baba Buka. Ubabuka ukushona kwakhe thina nje siNdebele sayi-DCP uRaith Etshonile asimkhaleli ngisho omkhalelayo uyabe eliNdebele. Siyabe sibona ukuthi ukuthi kukhona akukhothayo, but thina njengesiNdebele sayithi sonke ngobuhlungu esabuzwayo kulahlekelwa izihlobo zethu ngesikhathi seguguka unde manje silabazali okhulu bethu asibazi kungenxa yena luba. So thina sithi kuye asimkhaleli, sifisa ukuthi vele ngabe wafa kudala la kuphuzile ukufa, ngabe vele wafa kudala lezulwini engangeni ngokufisa kwami lo baba abe ngumuntu ofika Jesu.
njani zihlobo abaningi vele bazothi sikhuluma kabi, kodwa siphinziswa inhliziyo zethu ezibuhlungu ngendlela okwenza kanye ngakhona elizweni. Kabe vele kahle kahle uba ube engaso president, ube ngumuntu ozodestroya ilizwe kahle kahle, ube ngasho ukuthi ngupresident ukuthi usave ilizwe, ngumuntu obezodestroya ilizwe. Angeke ube usasitshela ngento umuntu walento into yakudala leyo lokuthi ayisebenzise. I-ZANU-PF vele into le yayithatha ngxele vele kwayona, basikele ukuthi balwimpi kwaphela. Ye sakuzwa ukuthi balwimpi kwalokukulwa kwabo, kodwa manje sewuluka kubhizi kumemetheka futhi besakwenza kwesi. Sifunda kuzwa lokuthi awubheke nje manje ukuthi kwenzakalani. Ilizwe liyatshola, liyafadalala, liyaphansi, akula muntu olicontrola ngendlela ukuthi abantu bakhona amakhanda awazethi bali kudala. Bahlala begqoka amakhombati wayawayana la amasosi impi enjani engapheliwe, bahlala begqoka amakhombati ngapha ngupresident ugqoka ikhombati, vice president ugqoka ikhombati. Uzohlukaza kanjani ukuthi lo lisotsha lo ngupresident? Uzohlukaza kanjani upresident lesotsha? Uzohlukaza kanjani ngoba bonke kuyefana bahlala begqoka amakhombani? Abantu bafisa sikhathelele iparty zamfiyo, sikhathelele iparty. Angazi bafuna beze bebonti kona sikhathele impela impela ngoba bona bathembele impuphu ebahlanisayo. Kodwa izophela la wajini ngelasi siza besifayenza njengomgabisho madinga ebalinge fasi.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abangamachomi amathathu lasithupha abaziwa ukuthi bayaphila yini kumbe bafile kulandela ukubhewuka komkhumbi ekade behamba ngawo kwele DRC izolo. Amapolisa athi abasinde kulingozi bangamachomi ayisikhombisa. Uzulu wakwele Tunisia ubevota izolo kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Abancithisayo kuleli ukhetho bangamachumi amabili. Inhlanganiso ye-JB Dondolo Foundation izaphiwa umvuzo inhlanganiso ezimeleyo e-United Nations Association ngenyanga ezayo phezu komsebenzi wayo wokutholisa uzulu wenyama endlovu amanzi. Inhlanganiso le igxile eMelika kodwa iqhuba inhlelo zayo endaweni zeZimbabwe ezichiyeneyo ngitsho laseMelika. Umqondisi we-JP Dondolo Foundation unkosikazi Lumbi Mlambo uthi baningi asebethole usizo kunhlelo zabo, uthi njalo bayathokoza ngalumvuzo.
Sesifake amanzi alungileyo laphana enyama yendlovu laphana esibhedlela lesiyana esise-Aigus. Sesifake amanzi i-filtration system yokuthi amanzi abe clean, angabi abantu bonke banathe kuhle, basebenzisele amanzi okunalawo ukuthi bapheke. So khathe seku-right, sibe konke sekulungile.
Bangaki abantu ongathi bancedakele mpela ngalolu hlelo?
Hayi, baningi nje khona ngoba bavela indawo yonke khona phana i-community yakhona iba inclusive, not just lokuzen i-Aigus area. Abantu bahamba bevela khatshana le bezolanda uncedo ngokugula, njalo futhi abafazi laba abasebebeletha babuya bazohlala khona ngale. So kuba kuningi kakhulu, i-community total ingakhava 20,000 abantu, not just i-Igus.
Lisebenza eNyameni Ndlovu kuphela yini?
Hayi, sisebenza nje zonke indawo kuphela. Lapha nje ukuthi lo msebenzi bekumele siwenze ngoba abantu ade bengela manzi alungileyo okunatha. Kodwa sasebenza lapha after USA, kulo msebenzi lapha kule New Jersey crisis, water for New Jersey. So khathesi sesisenza khonapha e-New Jersey nge-sile campaign ukuthi sifake amanzi laphana abantu abangawanatha ngokuthi ngale bale lead poisoning. So kuyashupha ngale lakho futhi kakhulu. So hayi, sisebenza nje indawo yonke lapha abantu abasifuna khona.
Akusitshele ngomvuzo elizawuphiwa yi-United Nations Association ngenyanga ezayo.
Lapha e-United Nations Association basinika ukuthi la basikhangele ukuthi hayi siyabancedisa ngikhona ngale ngemsebenzi yabo u-Goal 6 umsebenza wamanzi le-sanitation. So lapha basinika i-award mhlaka October 24 United Nations Association basinika i-UN Global Leadership Award in the area of clean water and sanitation. So siyakuthokoza kakhulu ngokunikwa lokhu i-recognition le, into enkulu kakhulu ethi thina sihambe siqhubeke siye phambili sincede abantu abaningi.
Umvuzo lo luphelwa umsebenzi wenu eZimbabwe kuphela yini kumbe lapha eMelika?
Suphela nje indawo zonke kuphela, not eZimbabwe kuphela. Siyahamba nje khona okule msebenzi khona, abantu abasicela khona ukuthi sizonceda, siyafika lathi sincede, kasihlali, siyanceda lathi sisuke sathi nje sokungani sokungcono ukuthi abantu labo babone ukuthi hayi, suku lamanzi khathesi sibanganatha. Siye kwezinye indawo lapho abasifuna khona, njengakhathesi nje silapha e-USA. Siyabancedisa nje khonapha, njalo kule ma-hurricanes lakho konke, kuningi akupheli, into zamanzi vele kazipheli, ziningi.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani? Likhona yini kubo internet lapha?
Sikhona, sibili ku internet. Bangasibona ku jbdondolo.org. www.jbdondolo.org.
Unkosikazi Lumbi Mlambo ngumqondisi wenhlanganiso ye-JB Dondolo Foundation sixoxela ekhonapha eMelika. Super Sounds besidubela ke izindaba zethu zekuseni, kodwa singake sihlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukuthunjwa komkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi. Uhulumende uthi laye uyakusola lokhu. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili nkomo.